kwenzeke ukuthi sibe silayo leyo iselela ukuthi kufanele ukuthi laba abasekhaya abayiwo abanjengogodloza labanye abasebenzile ukuthi kube nenkosi kufanele ukuthi bayehlangana lenkosi ngale bayibona into ezenziwa ngakhe e-KZN yikho besiye laphayana.
Kahle kahle ubungowani umkhosi wonalo?
Umkhosi lo yikukhumbula uChaka, kodwa bathe beyilinga bethi i-Heritage Day, kodwa lalilanga lenkosi uChaka leli. Manje bamkhumbula ngalo ukuthi lenziwe imisebenzi yonke yesintu kuleya ndawo. Kade sikwaduguza duze le-Richards Bay, duze lolwandle, lapho leyo ndawo ise-KZN ibizwa kuthiwa kwaduguza, lapho kwakule nkosi yakithi khona uChaka.
Manje lina njengequla labavela eZimbabwe balamukele njani?
Hayi, basamukele kahle kakhulu. Mhlawumbe ke ngibuyele emuva kancane. Isizathu sokuthi induna engigumete yini yila eGoli ngagcotshwa inkosi yonale kade siye kiyo uZwelithini enguye ophetheyo isize samazulu sonke inkosi yalapha eSouth Africa yiyo yagcoba mina. Manje laba bakithi njobanalo usiko lwakithi sifuna ukuluvuselela lento zakithi sifuna ukuvuselela. Bengihambe labo ukuthi bayebuka lezo zinto ezile babone lokwenziwayo bangaphuma endleleni ngento abayenze ekhaya njengamanje esifisa ukuthi bayazi imithetho lezinto zokuhamba kwamasiko kithi ngapha e-South Africa ayekhona. Kodwa-ke langaphandle kwalokho okugoqela konke khona lokhu yikuthi thina vele ndabuko yethu esidabuka la kodwa ngokuzala sizalelwa khona lekomthwakazi kodwa singabalapha kahle kahle. So lama kungenzeka kanjani inkosi yethu yiyonale lama kungenzeka ekhaya kulunge inkosi yiyo yonale eyakithi. Pho-ke laba bakithi ukuya kwabo laphana bengibahambisela ukuthi bayehlangana lenkosi bayibone babone lezi nto ezenziwayo. Kuza kuthi ngokuhamba kwesikhathi into zonke seziqhubekela phambili sokuhlangana amakhosi lami ngingaphakathi kwakhona kuyimi engenza yonke leyo nto babone ukuthi into zenziwa njani ukuze siqhubekele phambili ngempilo yethu. Sifuna ukuthi umuntu lomunye abuyele ebuntwini bakhe abe ngumuntu azazi ukuthi ungubani.